lo okhuluma ngokwehla ukhuluma ngalapho mhlawumbe abalutshwana bathenga khona lapho akumangalisi ukuthi isitolo lesilale siyana sibe leseli kumbe kwehle lokho kubili lokuthathu kuvele kuyenzeka kuzo zonke isikhathi empilweni kodwa kakusho ukuthi into sekule nguquko esingayitshayela izandla sithi abantu sebephila kahle usizi lusesibe ukhulu kakhulu phakathi kwesizwe njengoba ngisho ukuthi isinkwe asithengeki impuva ayithengeki irayisi ayithengeki lokho abantu abaphila ngakho usuku ngosuku kuyadula kakhulu.
Yiphi inguquko Ncube ongathi isilethwe yikumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe?
Kayikafiki ebantwini inguquko isesekulabo mhlambe abacungela ngezomnotho abangakhuluma ngalokhuyana mhlambe bakhulume ngokuthengiselana kwemali esithi i-foreign exchange kumbe i-current exchange rate engabe isetshenziswa ukuthi mhlambe ayisaqansi njengalokhuyana eyayikwenza njalo siyehlile. Kodwa ukwehla kwayo kakwehlisa ngempuphu, ukwehla kwayo kakwehlisa ngerayisi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngamaqandi, ukwehla kwayo kakwehlisa ngochago, ukwehla kwayo kakwehlisa ngenyama, ukwehla kwayo kakwehlisa ngekhabishi lembhida, akwehlisa ngatamatisi, akwehlisa ngaonyeni, akwehlisa ngeimali yokugada, akwehlisa ngefuel, akwehlisa ngeimpilo yabantu ilokhe isele iphezulu. Kwehla lezo zinto exchange rate kodwa intengo yezinto isale ilokhe iphezulu abantu baphakathi kosizo. Ngakho ke inguquko lezo ezinye ezicanjwayo kafinyelele empilweni yomuntu ophila nje oweZimbabwe mhlawumbe sekukulabo abaphezulu akade bethengiselana ngezimali.
Nxa siqathanisa la sesikhathini kusasebenza imali yakwamanye amazwe singathi lokho ekusifananela akukabi lomahluko kumbe izinto ziyazisoma ngamandla.
Izinto lokhe zomile, lokhe zime khona laphana akaziguqukanga. Yingakho ngisithi mina okuguqukileyo yilokho esithi i-exchange rate, i-foreign currency exchange rate. Nxa uqathanisa imali yaseZimbabwe, yaseMelika, leyaseNgilandi, leyaseSouth Africa, eyaseBotswana, yikho lapho oguquke khona, yikho lapho ubona khona intengo yangkhona nxa kuthengiselwana izimali iyehlile yaphansi. Kodwa kavele asikhulumi ngayo phela leyo mali, asiyihola silayo, asingeke sibuke ukuthi imali yaseMelika zakala ngcono kumbe yaseNgilandi sizwakala ngcono aziveleka kayisikho lokho abantu abakhuluma ngakho. Abakhuluma ngakho yikuthi impuphu iyathengeka yini, shukela liyathengeka yini, i-school fees iyabhadaleka yini, i-transport kugada, imota kuyagadeka yini. Lezo zinto kazikaguquki zonke, lokhe zinzima njengalokhu zazinzima. Ezinye sezikhwelile njengabofuel, njengabosinkwa kukhwelile ngemva kokuthi sekukhitshwa imali yakwamanye amazwe. Sikwasuke ku-350 sesiku-4 something, kwezinye indaba singenza i-5 something, kusiya ngokuthi ungakho.